So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora izolo lixotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma. Amapolisa weZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo ebulele abantu abane. Bekungabizwa ozwayo emzini wakondlovu esengezane izolo lapho uzulu osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families. Oluthakazelelwa minyaka yonke mhlazilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora likotshe amanye njalo amakhansela amathathu awekadoma athi unkosikazi Shorai Chiwara owekaward 2, labo mnumzana Chikariro owe-ward 5, lombayi wadlamini owekaward 17 besetheswa umlando wokungaqhubi kuhle umsebenzi njalo sebekwelinye ibandla. Lokhu kulandela uqotshwa njalo kukameya wekadoma umnumzana Action Nyamkondiwa owayengukhansela kaward 3, umnumzana Edson Enumzira okaward 4, lo mnumzana Nigel Rosario obengekaward 15. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe likhangelele ukuqhuba ukhetho lokudinga amakhansela amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe phakathi kwesikhatshana esilandelayo. iStudio 7 ixoxe lesikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube yenake ochasisa izizathu abazixotshele amakhansela lawa.
Iqiniso yikuthi asifisi ukuthi ngabe siyaxotsha abantu abakhethwayo, kodwa uhlupho esilalo yikuthi nxa abantu bakhethwa bengasayenzi kuhle sibabize emhlanganweni kumbe emahofisini ukuthi kuyani sihlale phansi sixoxe ngalokho okukhulunywa ngabantu insolo zabo lalokho abakuswelayo okuvela emahofisini eno. Babe sebenqaba ukubuya emahofisini basitshela ukuthi hayi bona sebekwenye i-political party.
Kuyini sibisibili okuyabe kukhononwa ngabantu?
Abantu babe bekhuluma ngendaba zokuthi imali eziphumayo zisiya ku constituency development azifiki ngendlela, imisebenzi okumele yenziwe kuma constituency kayenziwa ngendlela, okungangokuthi bakhona abayabe sebefaka izandla zabo emalini lomphakathi. Nxa sesizama ukuthi siqondise lokho sebe siba ngabantu ababa ngabayenye iparty kumbe lawo maparty kawala ndaba ukuthi umuntu okhethiweyo osehofisi nongcouncil usebenza njani. So sisala nje singasela esingakwenza ngaphandle kokuthi sibaxoxe, ngoba kwesinye isikhathi abantu bakhuluma ngenkalakatha emisebenzi yabo isenziwa emahofisini lapha amathenda ini abakuzwayo abantu ukuthi awuhambe kuhle befuna ukuqondisiswa. Kodwa nxa ukhansela engaseyi kubuya epartini eyiyo akhethwa ekiyo, njalo kusekukhanya ngathi sokula lapho acatsha khona angabuzwa khona ukuthi wenzani udleni kabani, kuyacina kungasasebenzeki. Yikho nje sicina sesithi hayi kungcono liyekele-ke umsebenzi okwakhathesi liyedinga khona ngale ukuthi likhethwe khona ngale elithi selikhona, ukwenzela ukuthi mhlawumbe nxa lingaphambanisa likhona ngale bangaliqondisa.
Lo-ke bekuyisikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye wabaxotshiweyo unkosikazi Shorai Chiwara obemele uward 2 ugcizelele ukuthi ngempela wemukele incwadi evele ku-MDCT imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni, kodwa engakutshayi indiva ngoba esithi wayevele esephumile kulelo bandla kudala. Amapolisa aweZimbabwe Republic Police abika ngengozi yomgwaqo yenzakale emgwaqweni osuka eMashingo usiya eBidebridge izolo. Imota lohlobo ole Toyota Granifa ebithwele abantu abalishumi lanye isuke yaphuma umgwaqo yayatshayeka yagenquka. Abantu abane bahle bafela khona lapho, kwathi abayisikhombisa balimala kakubi. Izidumbu zababhubhileyo kanye labalimeleyo basesibhedlela eseBidebridge District Hospital sikhuluma nje. Kunjalo nje amapolisa aphinda abika awemarondera abika ngenye ingozi enzakale emgwaqweni osuka eHarare usiya eMtare. Umuntu oyedwa ubikwa ehle wafela khona lapho, imota yohlobo olweToyota Tornes esuke yagenquka kwalimala ababili izolo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobenduna.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Bekungabizwa ozwayo emzini wakuNdlovu esengezane izolo lapho uZulu osuke osuka endaweni ezijeneyo ebethe gwaqa ukuzonanza usuku lwezimuli olwe International Day of Families olutananzwa minyaka yonke emhla zilishumi lanhlanu kulinyanga kaNkwenkwezi. Kule nkuthazo ukuthi imuli ziphile ngothando, inhlonipho kanye lokubambana. Obhethi Ncube weStudio 7 usipha lolu daba esizengezane eGwanda South.
Ekhuluma emcimbini okunanza leli langa esengezane eGwanda South izolo, umphathi ntambo obona ngeziphathalane labesifazane, unkosikazi Sithembiso Noni, uthi imuli eziphila ngothando ziphila impilo ende kulalezo ezingazonaniyo.
Abantu abaphila iminyaka eminingi ngabantu abasezimulini ezilokuthokoza, abantu abalezimulini ezidla kuhle, abantu abalezimulini ezingahlukuluzaniyo, abantu abasezimulini othi umuntu lapho egula abe lakho ukuthi ayesibhedlela masinya abone ngamadokotela masinyane.
Uqhubeke ethu uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwenani lamantombazana ayendiswa esesemancane.
Zimbabwe la kule research eyenziwayo ukuthi 34% eyabantwana abaleminyaka engakafiki i-18 bayabe sebetshadile. Khonokho ke kwenza ukuthi izimuli zingabekeki bazali ukuthi umntwana athathe umntwana.
Umqondiso ogadza lukahulumende olubona ngezabomama esabelweni sezansi eMandebeleni unkosikazi Majuri Sikhundla uthi imuli kumele ziphile ngokuhloniphana kanye lokuphathisana.
Sihloniphane njengemuli, sisebenzelane njengemuli, siphathisane njengemuli, sazi ukuthi labo asebeluphele sibaphatha njengabazali bethu belo noma bekusimo esinjani.
Omnumzana Dennis Ndlovu umnini muzi walapho uqhutshelwa umkhosi oseleminyaka engamathumi amahlanu ehlezi lomkakhe uthi kubalulekile ukuthi abantwana bahloniphe abazali.
Ngakhula lokho engikopa ngisenza lokho okwakusenziwa ngabazali, ngabona ukuthi hayi indlela yami le eyayifundiswa ngabadala inje. Hlonipha uzehlise esikhathini sonke ube umuntu olembeko.
Umngakho unkosikazi Anna Ndlovu uthi lanxase sisithe isikhathi ehlezi lomkakhe bekungalula ngalokhu kuyadingeka ukubekezela ezimulini.
Sa-charter ngo-1973 ngo-January sikwanise 50 years charting. Asitiki ukuthi yonke into eyabe ihamba ithelela njengamanzi, uyabe uhlangana lobuqanso wehle kodwa ubekezele ukhumbule ikusasa lakho. Fundise abantu abakho imithetho yonke emihle ezabayinika labo ikusasa lakho elihle.
Umntana abo umduduzi uthi bayilokhu abayikho khona labafo wabo ngenxa yokukhuliswa kuhle ngabazali babo.
Ukupheka ithi sasipheka akula ukuthi umntwana ongumfana akula ukuthi umntwana inkazana. Enkomeni uvela isikolo uyakupheke uhambe enkomeni. Weekend akula sikhathi sokutshona udlala otshompo. Asike simeni kunatha labo onjengu labomdlwana akusisi ndawo lokhuya.
Osakhulayo Pretty Dube osebhadalelwa imali yesikolo lohlelo lukahulumende lwebhimu ohlala labana wakhe kulandela ukubhubha kukayise kanye lokusuka kukanini esiyadinga amadlelo aluhlaza eGoli uthi senanzelela ukuthi wonke nje umuntu ngumzali kungenani lokuthi kakuzali.
Lamini yakutaza abanye abangani bami ukuthi bathande izihlobo zimuli zabo akula ukuthi umuntu umzalwane.
Umfundisi webandla leLutheran uReverend Skumbuzo Dube la ugcizelele amazwi athi imuli yakhiwa ngothando.
Romans chapter 13 verse 8 uthi ungabi lamlando komunye ngaphandle kokuthandana. Ngalokho ke uthando kaluvuthe ezimulini.
Uphenyo lwenziwe inhlanganiso yomanani wamazwe omhlaba e-United Nations luveza ukuthi imuli eziphila kahle ziphila impilo ende. Lonyaka usuku lwezimuli luqhutshwe phansi kwendikimba ethi Demographic Trends and Families. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisesengezane eGwanda South ngu-Albert Mube.
Okwamanje ke wathi singene ke kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana. Siyalamukela kweziphathelane labesifazana. Lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla sicubungula udaba lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo, lona olungaphansi kohlelo lwe-water rationing. Sixoxalo Councillor Faith Msipha wakoBulawayo oka ward 15 eLuvenveni.
Kuphatha njani lokho manje izakhamizi? Sibona abanye okumele bewatche abalabantwana abalezichubo.
Hayi, akubathi kahle ngokuyabe kuhlukumeza impilo yakhe yabo ngoba bana umsezagcina nithana amanje okokuthi awagogole
Daba lolu lokuswelakala kwamanzi belihlupha kakhulu abesifazana lamantombazana ngoba kuyibo alokho besiyawakha esiboraneni.
Ngiyambona ukona abasebenzisa ama-wheelbarrow abanye njalo belemise abakhontena besiyathenga amanzi akade sibona nendawo.
Sike sabona izakhamizi zikhala ngokuthi i-council ithe izachithela amanzi labo abangabhadalanga. Sokwenzakele yini lokho?
Kuye kwenzakala ishetshi lakhonapha yini khonapha ward 15 kuye kwenzakala but hayi ezinye ezimbalwa abaphangisa ukulethelwa incwadi bavalisa ngoba alisaba le meeting labesayensi ebeyithe. Ngisithi mina izakhamizi selikhuluma ngokuthi lavalelwa azange lizele ukuthi kule ncwadi elizingeleyo kanti ngabe ngathi ngagima ngakutshela khona ngale esikhathini ukuthi hhayi alimuvalela izikhamizi zikhangela zidingani imali ngoba imali ayihlali khona phela.
Ye, kodwa abanye bakhala ngokuthi lanxa bethola lezi ncwadi zokuthi behlawule amanzi avele engekho kuyahambelana yini ukubhadaliswa kwabo lokuba khona kwamanzi?
Sikhulume ngakho kakhulu lapha ekhasilini ukubana abantu angazi ngabe kodwa sakhuluma ukuthi sicela abantu bengivalele ukuthi amazi lama mbalwa adlule kula bantu bavalele hhayi bengingakuyezwa khonapho but ngesimo samanzi akuhambelani ngoba abantu bazothola amanzi maybe kabi ngeviki. So izakhamizi akhala ngakho kakhulu ukuthi kati manje rayithi sivalelwa phakanje njengobana zibona engekho sisawatholi ngemfakeli.
Kuke kwaqhamuka umkhuhlane wesihudo esaphatha kubi abantu abaningi kakhulu kuwadi yakho khona ngapho eluveve lwaphetha ngani loluda
hayi lwahamba ngoba i-fixile yazama sibili ngendlela zokubana abantu belathihara bahambe eklinika balatshwa sibili bengabhelanga lutho hhayi kwasetshenzwa kuhle sibili yakhesa anziswa isigudi esiqamisiye kwaphela khonaphana kwakubanele ikonokwane kwakubanele amandla ukuthi abantu beze besine bekanje isihudu
sabona njalo abanye bekhalela ukuthi ngabe i-council iyabahlawula ngoba bagula kakhulu kwake kwaba le nhlawulo kumbe ukuphathiswa
hayi inhlawulo azange ibe khona ukuthi umuntu ahlawule nje ukuthi wakwagula futhi ukuphathisa khonokhana abawenzayo abe-council ukuthi bebelaphi angithi bengabhalanga lutho
ngaphambilini kwale ngxoxo ke wathi le nhlanganiso ezizimeleyo lazo zaphathisa
ye zaningi abanye bephathiswa nje khonaphana kokuthi kwakuthiwa abantu behambe dodidi okwe-resident labo ihambi be-agentifya bona laba abantu aba yasuka isihudu ngibona baphathiswa kwaphana ngathi ngokudla nje impuphena le ngiyilambayo lapho kuphathiswa ngoba sinesikhatha solo ngoba baphiswa ngalezo zikhathi ukuze bete amandla ukuthi nxabedlile phela amaphilisi ani nxa babesikhathi kwaphana besizwa isihudu kumele ukuthi inxa yogine amaphilisi edlile impupho hhayi babezihlola ngalezo zikhathi bati kathesi hhayi akuphela lotho
leyo bekuyingxoxo lo councillor Fabi Msipha ka-ward 15 eluveve kobulawayo asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lilani uzithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC
njengokwethembisa kwakhe dibanani laye ngevikeli zayo kuhlelo lunye ephuma ke umamhlanga sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba lamhlanje sihlaziya ubukhosi weBhilitane lokugcotshwa kwenkosi uCharles abanye asebesithi kumele ubukhosi budilizwe silengcwethi umnumzana Difa wajabi bangodube ungasitshela ukuthi njengoba inkosi isikhona esihlalweni kuhamba njani kulomehluko yini kuyakhanya yini ukuthi inkosi le ingaba yehluke lo nina
okwakathesi akukabonakali impawu ezitheni babukande ezitshengiselayo ukuthi kulomehluko ekuphatheni kwakhe kulalokhu indlela umamake kade senza ngakhona kodwa ke singazi njengoba kusasekutsha nje njalo njengoba esaqala ukuthi usaqala ukuthi aphathe lezintambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe kodwa kwakathesi usaloku esaqhube njalo nje ngendlela umama wakhe ayeqhuba ngakhona kwakabilo mehluko otheni esesiwubonile
sabona ngesikhathi lapho igcotshwa inkosi kugcwele abanye ababesithi kabafuni ukuthi uCharles abe nguye inkosi ungasitshela ukuthi uyona indaba le eyokubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqakathekileyo yini njalo baningi abatsho njalo na
bakhona abantu mhlawumbe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i-30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa-ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe esaphila wayengu-Queen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ugcina amafa aleli lizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawa abathatha badonsela esakeni nabo le-Commonwealth kube sekusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka 1986 uCharles wayelokho esathandana lo Diana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camilla lo ose ngunkosikazi wake kaThese kodwa ke ngaleso sikhathi uCamilla laye wayesayendile kweyindawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudlu Queen ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi aze bavumele abanike license ukuthi baqhubekele phambili ngomtchado wabo ingakho abantu nqa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezele inqa ukuthi mhlambe sechiyela umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindi yikho wazothi Charles White esehlukane lo Diana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wake khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana baka Diana ikakhulukazi uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtchadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lomama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezisa senziwa ngubaba wakhe loCamilla so ijulile kakhulu lento leyi kulempande eziningi kakhulu ezenza abantu bengamthakazeleli uKing Charles
lo ke bekungumnumzana Difa wajapi bangodube ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lila
sila njalo uChris Gande esinika uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba ngeviki ezayo kwezemidlalo liphinde laba ngutshikilo bhanqa njalo iqembu le-Highlanders ngemva kokuba litshayane lele Cranbourne Bullets umdlalo waphela uyi-1 ka-1 namhlanje emini enkundleni ye-National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unozindi njalo kunguye ukapteni weqembu le-Highlanders u-Ariel Sibanda nguye osize iqembu lebhosi ukuba liphenduke kobulawayo liphethe umklomelo owodwa ngemva kokuba ilinganise ngokuhlohla umbekwa ngemva kwemizuzu engama-6 lesikhombisa. Iqembu le-Cranbourne Bullets yilo ebeliqale ukuhlohla njalo luhlohlelwe ngu-Talent Chubunyu ngemva kwemizuzu engama-5 lowodwa. Le mpumela itsho ukuba iqembu le-Highlanders seliyehluleke ukunqoba kwimidlalo emithathu ilandelana kodwa namhla lenelise ukulitshayela emambuleni ngoba imidlalo emibili edlileyo ibiphela kuyi-0-0. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu le-FC Platinum linqobele ze-PC Kariba nge-1 kanyaya enkundleni yemandava njalo lihlehlelwe ngu-Walter Musona. Ngaseluveve iqembu le-Chicken Inn linqobele Njezi Platinum Stars nge-2 kanya njalo uVincent Moyo nguye ohlohle elinye lamagoli e-Gamecocks kanti elinye abafana benkezi bazihlohlile. Komunye umdlalo odlalwe namhla iqembu le-Green Fuel litshayele Black Rhinos nge-1 kanya njalo olitshayele emambuleni ngobukhosi Sibanda. Imidlalo yeCasablanca Premier Soccer League yaqhubekela phambili kusasa lapho iqembu le-Dynamo selizemukela khona ele-Manyika Diamonds ngase-National Sports Stadium ukuthi ele-Sheshamu lizadlala lele-Cape United ngasemandaba. Iqembu le-Wange lizemukela ele-Triangle ngase-Colliery. Akusenjalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uBaltimore Brito usexolise kunompembe u-Alan Busby ngemva kokuba ethe onompembe baqilizele ibhoso emdlalweni wayo leSimba Bora wangempelasonto edluleyo.
Ngifuna ukuxolisa ngokuthi onompembe kanye lomsekeli wakhe bebesilwisa ekupheleni komdlalo ngemva kokuba kube khona abathe sihlohle okusegcekeni bekungasiyo offside. Angivamanga ke ukukhuluma ngabonompembe ekupheleni komdlalo ngoba ngiyabe ngibalekela ukukhuluma ngokufuthelana. Ngalokho ke ngicela uxolo kibonompembe.
Umgadli weqembu le-Highlanders uLinot Chikuwa ulitshayele emambuleni sekusele phose imizuzu
zeli chumi kuba umdlalo ufike emaphethelweni kodwa umsekeli kaNompembe uZulu uphakamise iflag yakhe ngoba uChikuwa ubesephume offside. Lokho kuzondise uBrito kanye labalandeli beBhoso kodwa kuthe ngemva komdlalo kwabonakala imfanekiso ebitshengisa ukuba ngempela lomgadli ubephume ibhobho. Ukufuthelana kwaBrito kungabe kubangelwa yikuba iqembu leBhoso lehluleke ukuhlohla kumidlalo yalo emibili edluleyo.
Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uXolani Ncube owaziwa njalo ngegama lokuthi McLean ehamba leqembu lakhe leChangani Express Band. McLean uhlabela ekwele South Africa njalo lapha uphethe isingle yakhe ethiwa Umona.
Yemfana McLean kathi ngumona wani lo osugcwele emhlabeni jikelele ngoba ngiyezwa bonke abantu bayakhala ngalomona mfana.
Eh kunzima futhi menswitch lokho sekwahlula abantu abaningi. Awuthi ngizwe futhi ubhekise uthi yena uthini?
Awufuthi le ndawo inzima bafowethu. Asikhohlweni ngalezi zifa mona. Ayikhali ngoku.
Ngiyabingelela kusizwe sonke ngihambi ngedwa ngihamba naye uBhekisto sibabile eqendini uBhekisto umfo kaDube ozala lena eKhenzi esigabeni sakombuso emculweni sesizamazamile but sisasebasha ngoba ne-album eyodwa sinama single track awu 3 ukucula siqale ngomnyaka ka-2021.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala yonke indawo kuma social media yabhala Changana Express Band, ziyavela zonke ngobuningi bazo noma nakithi imbala uyazithola. Uyaxhumana nathi enambeni ethi +27 61 732 1784 +27 61 732 1784.
Abalandeli ubashiyela wapha manje
beqhubeke njalo besupporta bedownload imusic yethu lokhu kuyasikhulisa emculweni ukuthi nathi sikhule sikwazi ukuba badala njengabanye abadala nokuthi abantu bakithi bengakhohlwa ukuthi bona bekhula bakhulele rumbeni bengathi base befika nje kwamanye amazwe uthole sebelahla irumba leya bakhula ngayo sebelandela umculo owezinye izizwe.
Ngilethe mbali ukholisile umculo kaMaclean eleChangani Express Band iqembu alicula lalo. Isikhathi sethu asavumi bakithi wathi sime lapha okwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.